your position on a brand by inquiry, it will coach anybody. And I was also now with Ali Bora when I was so sitting in the room to run our own for slave. We all pamper and slave. When I found the lens in the woods, Balama structures, Balo Shun Panawabo, Balo Kokeli Babo, Oakland, and I'm going to have a good belief. Utangra and otherwise, it won't be a little banter. Yensila, Latin, and I got a balance in Baki, a woman who Kokeli Baki, when I'll go to our party, Babi Kona. Aba izihwaba abaphambanisa injongo ayilayo yena njengotswangirayo
kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma wazi uthini i-CCC yadiliza izana so nxa abantu bekhuluma njalo lingwadini kakhona
hayi izayidiliza kanjani izanipela izadiliza kanjani ungakhela ukuthi umuzi wakho udilize omunye ngenye indoda wena uyibona vele wenzeni nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani. So even the less than people that is at least triple C, only MPC, it is a ranger. I live under no fancy village as a wolf again, which is a village. So, out in that one of them at least, I am just looking at my Givans, Elina Kinara, Elina Lazarus, and this is a yellow, so we can have one change events.
Yeye nazukangeleke isimo sibili sama badla phikisana ngathi ngakho
into yakho nayaphana ukuthi inengi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu lapha abantu abaphikisayo bangena bekhangele ukuthi uthiwa kupolitics uyadliwa ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona lo bayikhuluma lathi abezamtiyo bezwa ukuthiwa liyakapula kathi ukukapula kukatshulwani usobona nxa bebumba amabandla babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela njo uthi banza lezamtiyo libe lakho ukukhokhela abantu abaplaza abantu bathethe balamaplaza emamayeni abantu balamamayeni ungakhangela yonke into ofanti ibenefitise umuntu ulayo bona babuya belendlela okuselihlale kakhulu uxhumane lapha xhumane bukhokhele selihlale kakhulu selikhulile kodwa lilani lina what policy do you have what ideology do you have as a political party abana kuqongoba yiparty njeokuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukuhla nothi kukhokhelayo
abantu bayabuza ukuthi khonokho ngathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-idiology laba
uma sikhuluma nge-idiology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi njangesinye ephathini enje kuvele kulomthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngosisokhlokaningelo abantu bakhona bathe akukhulunywa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu bezimbabwe zokuthi loba mna ngisuka emathebeni lingapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okuzihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla elingathi i-ideology ubuyikobethu.